Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesi nemhlaka 28 kumabasa 2022 igama nguNtungami Linkomo ezihamba phambili. I-United Nations ithi inani labantwana abangasayi esikolo eZimbabwe ngenxa yobuyanga selikhwelela fika phose kumashumi amahlanu ekhulwini 47%. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa kumele ziphenduke ekhaya ngesikhathi sokhetho zivote ngobunengi kukhitshwe iZANU-PF yembusweni. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzitshaya isifuba esithi selokhe engene embusweni ilizwe lakhe selidale imisebenzi efika phose izigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF luthi abantwana beZimbabwe abayisilinganiso phose samachumi amahlanu ekhulwini 47% abasayi esikolo ngenxa yobuyanga. I-UNICEF ithi okwenze umumo wabamubi ngamandla ngomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uColumbus Mavunga ubika ukuba ugwalo olwethulwe yi-UNICEF izolo luveza ukuthi kungakabi le-COVID-19 eZimbabwe isilinganiso sabantwana ekade besehluleka ukuya esikolo ngokuswela imali besikumachumi amabili lanye kuphela 21%. Kodwa leli nani selikhwelela yaku 47%. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele uMavunga ukuthi ubengeke atsho lutho ngamanani akhulunywa yi-UNICEF la ngoba edinga isikhathi sokuwakhangelisisa. Umbiko lo uphuma ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuvula isikolo ngeviki ezayo, njalo abazali abanengi bekhala ngokuthi abalayo imali yama school fees. Abanye ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engabengezelelanga iholo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usexwayise isizalwane seZimbabwe ezihlala eSouth Africa ukuthi zibuyele ekhaya ngesikhathi sokhetho ziyevota ngobunengi zikhiphe uhulumende weZANU-PF yena athi uyingcekeza nje. UMalema wethule amazwi la emkhosini wokuthakazelela uzibuse izolo. Uthe lanxa kumele izizalwane zeZimbabwe zizizwe zikhululekile nxa zikwele South Africa, kumele zikhumbule njalo ukuthi zilomlando wokuyavota kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF yembusweni kufakwe uhulumende ozalungisa umnotho. Nanka amazwi kaMalema.
ZANU-PF has destroyed what was a promising land of Zimbabwe, and the current leader of Zimbabwe is clueless like the South African leader. They are the same like their twins. So the people of Zimbabwe We want to make a plea. Please, when you are here in South Africa, don't worry, you are at home. But when the elections at home, go there in your numbers. Go and vote and remove that nonsense that is happening in Zimbabwe. And come back if you want to come back. You cannot just fold your hands.
iZANU-PF seyabulala ilizwe leZimbabwe elalile kusasa ethembisayo. Umongameli walo kalancedo ufana lomongameli weSouth Africa. Bantu beZimbabwe abalapha eSouth Africa, siyalicela hambani liyevota nxa kulokhetho elizweni lenu, likhiphe leya nto enzakalayo bese liphenduka. Abantu beZimbabwe kumele basukume bayevotela uhulumende olungileyo. Asincedaneni ukuze kube lohulumende oqondileyo eZimbabwe. Lalapha kwele South Africa sizafaka uhulumende osebenza kuhle. Bantu beZimbabwe, lingakhohlwa ukuthi lilomlando ukuyavotela uhulumende ozalungisa umnotho njalo ohlonipha amalungelo kaZulu. Sifuna ukuncedisa abantu abazincedayo.
Developing Zimbabwe is a solution to the problems of South Africa. So we want to help Africans who are helping themselves.
Umnumzana Julius Malema ngumkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane seZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ke inkulumo ka Julius Malema sizwile impela futhi iyenye izinto njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa esikhuthazayo ukuthi ngesikhathi sokuvota abantu abazibone betheleka kwelakithi besiyavota, ngoba ukuvota yikho ukudetermine ukuthi abakhokheli abazosikhokhela ngobani futhi kungabakhokhela banjani. Kusemuntwini nomuntu ukuthi uyovotela bani. Ke kulokho ke inhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa njengenhlanganiso apolitical egoqela wonke umuntu wamabandla wonke asiza ukuphawula ngokuthi ubani kavotele bani. Kodwa ke isimo selizwe siyabonakala mpela ukuthi sibi and kumele abantu baphatheke kakhulu ukuvota. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi register to vote and go home and vote. And siyakhuthaza futhi kakhulu ukuthi abantu abazithole bephatheka ngezombusazwe in terms of ukuba active in their political future, because ukuzikhetha uzikhiphe ngaphandle kwepolitics kwenza ukuthi kungabi le future emntwini.
Sikhuluma nje kulohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ungathi izizalwane zeZimbabwe khona ngapho kwele South Africa ziyabuyela yini ekhaya ukuyabhalisa? Njalo nxa sokuyisikhathi sokhetho ziyathembisa yini ukuthi zizabuyela ekhaya ziyevota?
Abantu bakithi mase silandi iqiniso ngabantu abane political apathy, ngabantu abane tendency yokuthi banikezele kwabanye ukuthi bazuke ifuture yabo izodetermine kanjani. Siyababona noma sibakhuthaza abantu ukuthi hayi cha, abayi ukuya register ukuvota. Abaningi abaregistanga nje noma bekhuluma nje bekhononda ngesimo sepolitiki. Kakhulu kodwa sikhalela ukuthi i-diaspora ra vote ngabe iyavunyelwa, ngoba abanye hayi ukuthi abafisi ukuya ngezimo zamaphepha, ngezimo zemisebenzi. Kuzima ukuthi umuntu athatha ama off days afike laphana ayi register. Futhi naye uhulumende akakwenzanga kwabalula. Futhi asisiboni thini isizathu why uhulumende engakulethi yona iZEC ingalethi ivoter registration kundawo lapha abantu abakhona, ngoba iyenelisa ukwenza lokho umuntu akhombise iconstituency yakhe alethe lawo maphepha proof ukuthi ungwale constituency bamregister ekhona la. Futhi nje sikhala ngayo i diaspora vote ukuthi umuntu akwazi ukuzivotela embassy noma consulate iyalelo lizwe abe khona khona phe South Africa singayike weneliswa ukwenzela khona lapha ngenxa yokuthi imisebenzi yababopha abantu behluleke ukusukuma behambe bayo register ukuvota.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kasenelisanga ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi unobhala jikelele wayo umnumzana Robson Chere obebikwa ethunjiwe egurube izolo ukhululwe ngemva kokuba ababalisi loZulu behlabe umkhosi enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uchere ubikwa ebethunjwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO. Iyathuzi ithi abamthumbileyo bamthiye ezandleni zamapholisa wasekhululwa ngoba amapholisa ethe akaboni cala alidalileyo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo usole kakhulu okwenzakale kuchere. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi bazaqhuba umkhankaso wokuveza izikhalazo zabo ebulenjini be-internet kusasa.
U-Secretary General Robson Chere ubethunywe yi-union ukuyayenza i-consultative planning meeting labahlali begurube emayelana lesihloko esithi Save Our Education Zimbabwe. Uthe phakathi kokuqhuba umhlangano lo labadala kwafika abomthetho ababili umpholisa lom-CIO bazama ukumisa lomhlangano bethu kawutholanga i-clearance okuphoqe ukuba umhlangano uchayise ungakapheli. Kutheke ekuchayiseni komhlangano uRobson bamdobha laba babili bamthwala ngemota i-NT300 i-Nissan eyom-CIO lo. Kodwa ke ngenxa yokuba abantu besebezwile ukuthi usethethe okungekho emthethweni uChere basebenzisa i-social media ukufafaza konke lokhu kwagcwala indawo zonke. Thela abakababili abomthetho sebebona ukuthi indaba yabo isigcwele endaweni zonke ikhitshwa ngabantu begurube basebemkhulula. Kuyasidanisa, kuyasihlukumeza njenge-Amalgamated Rural Teachers Union ukuba lalamhla i-Second Republic lokhu isebenzisa indlela yokuhlukumeza abantu, indlela yokuvimba inqubo yama-union ekhona kusisekelo sombuso section 65. Siyakhuthaza ke ukuba uhulumende engasebenzisi indlela yokwethusela, engasebenzisi indlela yokukhahlameza abameli bama-union, kodwa kaqondane laba aqoqe labo azwe kuncediswane ukuthi indikimba yohlupho ingalungiseka kanjani.
Sizwa kuthiwa lelo mkhankaso ebulenjini elizawenza kuyona le iviki, ungasitshela okuningi ngawo?
Ngolwesihlanu kuleli viki sizabe silomkhankaso ebulenjini olesihloko esithi 5 Back Friday. Kusumkhankaso wakuqala ngomunye wemkhankaso esesiyenzile e-5 Back Friday. Kwimkhankaso yethu e-5 Back Friday silwisana lenhlupho ezikhona Department of Education, silisana lenhlupho ezikhona undlela isebenze eziphathwa ngayo, silisana lohlupho olukhona khangele iholo lezisebenzi, sibuye silwisane lokukhuphuka kwentengo zezinto ezidingakalayo masikhangela indlela esezikhuphuka ngayo emalangeni. Ku-Black Friday ke sinxusa izisebenzi, sinxusa ababalisi bonke, sinxusa labadala, sikhangele u-1 May i-Workers Day elanga labo lezisebenzi. Kodwa belambile lilanga banini laholo labo liabani lapho aba-union becatshile besesaba bebotshwa bethathelwa ilungelo labo loluntu. Siyalinxusa-ke ukuba kusasa umuntu wonke, izisebenzi zonke ikakhulu ababalisi, siyembathe izembatho ezimnyama, sizile, sizilela ukufa kwelungelo lezisebenzi, sizilela ukufa kwemfundo yabantwabethu. Isizwe bani esizaba labantu esingafundanga?
umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iatus. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi gazi lutho ngodaba luka Cherry. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi izitolo ezinengi eHarare sezisala ukwamukela idola leZimbabwe ngoba sezithengisa impahla zazo ngedola leMelika. INews Zimbabwe ithi imuli ezingamakhulu amahlanu 500 sezihlala egcikeni duzane lomgwaqo weBindura Shamva ngemva kokududulwa ezindlini ebezihlala kuzo emgodini Dinwe Ren Mine. Umnikazi walumgodi ubikwa ephiwe imvumo yinkantolo ye High Court. Ikroniko ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usesole osomabhizimusi ngokukhweza mahlayana intengo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ye, linjani zakamizi?
Ye, mina ngikhuluma ngilapha esigabeni sensuza e-village nenale okuthiwa ngu-1C leyi. Ye, siyakhala kuleyi village leyi. Sikhala ngenkomo, inkomo ezilabanikazi kodwa eziphila ingani ngezeganga. Inkomo lezi ziphila zingezeganga zilabanikazi bexothela emasimini ethu. Shua angani kungaba losizo kulokhu ngoba abanye bekulinyiwe sibili lobilanga lichisile bebezadobhadobha emasimini kodwa sezitshaye zaqeda zavala. Angazi ukuthi kade kungathatha nyathelo bani sibili ukuthi laba bantu bezibone uburongo babo ngoba kabazibone uburongo babo. Uthola umuntu ezula emasimini abanye abantu edinga inkomo zakhe engani uzidinga enkambeni. Ziyaphoxa izakhamizi lezinkomo ethareni zithawa nsuku zonke ziyenzisa ingozi ebantwini, ziyabulala izimota zabantu. Khuluma kunje emabeleni khonapha kuvillage 1C abalima ngasemagu eguswini akulalutho zitshaye zavala. Kukanti yikho kekade kumele kube khona lezilimo ezinjengabonyawuthi eguswini kodwa zitshaye zavala. Hhayi, siyakhala nyabonga kulokho.
Siyabonga kakhulu sisebenzi zeStudio 7 ukusisekela ngokusikhiphela izindaba ezinhle kangaka ezicacileyo kikho konke ezingelamfihlo ezingathathi hlangothi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Kake ngisekele nje laba abanye abantu abalemboni emkhaliphileyo abathi bona kasivotele nini ibandla elilodwa sonke sitigu ku-CCC sonke ngakuthiwa silomcaba ngowodwa. Lokhu kutshona sithi ye sisapota amashona sisapotani, ye kasiphumeni sime sodwa ngeze saphumala lutho. Ngimqondo wona le ngeke saphumala lutho. Ngicela ukulimukisa abantu abangananzeleliyo ukuthi abakukhulumayo bayakwazi yini. Angeke saphumala lutho thina amaNdebele sisodwa. Uchamisa uzasikhipha bazali lezihlobo labangani uzasikhipha entweni liyana uzasikhipha. Ngumuntu nje kaNkulunkulu othunywe nguNkulunkulu njengoMoses ekhipha abantu bakuIsrayeli eGibhithe nalwana umfana umncane kodwa uzasikhipha edubeni. Umfundisi wesonto ubamba iBhayibhili kashiye umuntu olezandla zegazi kazangayi empini. Umqondo wakhe uyalubona udubo oludubo abantu. Asihambeni sonke okuningi silingi uDr. Thokozani Khuphe ngumama lobuntu. Nyamsaluta, nyamthanda okumangalisa ngendlela ayenze ngayo.
Salonani Studio 7, Stazalan Studio 7, linjani? Thina siyaphila, siyaphila. Loba nje abantu bephila asilathemba lokuthi sizawuphila umnyaka yena lonke. Asilathemba, sibila silathemba ngendaba yokuthi hayi isomiso sikhona sikhulu kakhulu. Isomiso sikhona sikhulu kakhulu ezulu zange laba khona. Indlala ihlasela abantu. Ihlasela abantu, abantu bakudliwa, bakudliwa, bakudliwa emakhaya. So kunzima kakhulu. Kanti njalo sethuswa yilokho lokho ephethe ukukhulunywa lapha ezindabeni lapho ukuthi amafutha entengo yamafutha izakhwela kakhulu. Kanti ke sesibonile vele ukuthi kusobala ukuthi nxa ikhwela kakhulu sokuzathi labawodi abazama ukuthi bedinga ozimpuphu nabochukela lokho kube sokuyenza ukuthi kukhwele kakhulu. Lokho yinto ezahlupha kakhulu uZulu, uZulu ezahlupheka. Impilo yasekhaya ivele isitshintshile. Isitshintshe kakhulu 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 kakhulu. Izolo bekungcono njengokuthi abantu becelelana becuphelana. Kade semakhaya simo sesinjengasemadorobheni. Anyeke usweli ithukele ecela komunye. Anyeke usweli impuphu ecela komunye. Asokufana samadorobheni ngoba kanti layo eza kunika yena esalelane. Akulalutho aluvalelisayo. Ngumama unankazana ngapha emambala. Umama unankazana emambala.
Livuka njani ke balaleli beStudio 7? Ya, i-census yona iqakathekile ukuthi yenziwe nxa isenziwa ngendlela eqondileyo. Hayi lokho ukuthi kuyabe kusenziwa sokubuzwa imibuzo yesili. Nxa umuntu ezabuzwa ngumntwana ograde 7 ukuthi uphila ngani, kanti athi umntwana ograde 7 vele uphila idiphenda kuma-parents akhe. Nxa ezabuzwa ukuthi wazala sowafelwa wathini thini, some of these questions really they are silly questions as umlaleli lo okhulumile kutsho. Kababuze izinto ezingabe ziyaphathisa umuntu empilweni, akhona ingcekeza ngikile yababe lokho besibuzayo wena okhulumayo ngumagutsha weblamp.
Isabona sabona masayes asithe seven alaleli bonke kuma ngobela impawule lami kancane. Ha, inkinga yeZimbabwe, hey abantu beZimbabwe nje ukuthi i-politics isingenile kanti akulo ozakhuluma into okuthi awunike abanye umbono. Into esiyakhaya abantu abaningi sebekhuluma i-politics. Njalo lawo abantu abakhuluma i-politics abekho lapha ezweni asemazweni. So awuncedi ukuthi bepho ngokukhuluma bele khona uhlupho lini lungapha ekhaya. So inkinga le. So ngathi bana bakhuluma nje lapha ngathi kungcono belungisise phela. So inkinga nje khona even ungabona umuntu ethi mvuvusile uzeni iphathi yami ikudedisana akulo le vision nje okhuluma ukuthi hayi mfuna ukuzolenzela lokhu mfuna ukwenza lokhu. Hayi ipolitics yalapha jiyenela kakhulu namanye amazwe even e-South Africa akula kudedisana okwenza la amaphathi wonke against hey lowo nje so hayi awucaci kahle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi DRC selisungule uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokubavikela kwe-Ebola kulandela ukuqhamuka njalo kwalomkhuhlane. I-AP ithi Russia selivale inhlelo zalo zokuthengisela ele-Poland lele-Bulgaria amandla egasi. Amazwe omabili angamalunga e-NATO yona esola ele-Russia ngokuhlasela ele-Ukraine. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi selokhu engene embusweni nyakenye ilizwe lakhe selidale imisebenzi ephose ingene kuzigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Uthi njalo isilinganiso sabantu abangela misebenzi sehle saya kokuthathu kuphela ekhulwini 3.6% khona athi akukaze kwenzeke eMelika. Loba enkundleni ye Twitter izolo uBiden uthe umnotho welizwe lakhe usuvuke kwathu. Kodwa kulabanye abathi kabavumelani laye ngoba izinto ezigoqela ukudla lamafutha ezimota kudula okumangalisayo. Sibuze ohlaziya ezombusazwe ohlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, ukuthi uthini ngamazwi kaBiden.
Loba ngingeke ngibe le nombolo eziphose zoneze i-7.9 ayichoyo, angeza ke ngikutshele ukuthi khona yebo kunjalo ngoba njengoba ungathi umbamba amawitcha bengathi bengingahlolisisa mbona ukuthi zingabe ziminjani iinombolo zakhona. Kodwa nxa ngingakhuluma maqondana nalokhu kungaphose kube liqiniso ngoba ungakhumbula kuhle kuhle i-economy le iwile kakhulu kuze khangelela ukhetho lolo luka president ngo-2019. Iyawa 2019 isiza ku-2020 iwiswa ilona lolu bhubhane i-coronavirus. Siyakhumbula ukuthi zibili kwama izinto eziningi, konke i-sports, ama-frame a-China, yonke into kwahlala phansi. Yena wayethatha khonapho ngasona leso sikhathi engena enkhona esithi uyangena embusweni kuzenzakala khona lokhu. Kodwa ungakhangela kathesi nxa ukhangela maqondana lokwemsebenzi njengathi esiwi-industry le esithi thina i-service provider, uzafica ukuthi akuselula ukuzuza abantu bokusebenza. Imisebenzi iminingi ukwedlula abantu. Akusafanele nakudala lapho wawuhamba khona uwazi ukuthi kule ndawo okuma khona abantu abafuna imisebenzi. Nxa ngingaqathanisa njengalapha kithi eTexas, izindawo ziyadinga abantu ukuthi beze bazengena basebenze. Kubhaliwe lapha laphana, we are hiring. Abantu kababonakali ukuthi babe khona abokusebenza. Engxenye ngingaphonga ukuvumelana laye, ngigeja nge-state engihlala kuso lesi eseTexas.
Uthi njalo uBiden umnotho weMelika ususuke kusibanga sokuthi uyavuselelwa waba sesimeni sokuthi ususebenza kuhle, usugijima ngezinyawo. Ungavumelana laye yini nxa sikhangela ukuthi amafutha ezimota dula okumangalisayo okanye lezinto zonke nje ikakhulu ukudla?
Ngingaphoze ngivumelane laye ngoba ungakhangela ukuhlupha kwezinto bekukhona, ukuma kwezinto, ukusweleka kwemisebenzi lakho konke lokhu, kuvalwa kwezindawo, ama-companies lama-restaurants lezinto zonke lezi, kwakukubi kakhulu. Yikho ke nxa sekunje sekuphoze kungathi kungcono. Yebo, izinto zingabe ziyadura, angithi lakho nxa singakhangela ikukhwela kwamafutha kukhwezwe ukuthi nje kusuke kwaqala yona limpi yaseRussia le-Ukraine le.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, njalo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. I-United Nations Children's Fund, i-UNICEF, ithi inani labantwana abangasayi esikolo eZimbabwe ngenxa yobuyanga selikhwele lafika phose kumatshumi amahlanu ekhulwini, 47%. Umkokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF, umnumzana Julius Malema, uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa kumele ziphenduke ekhaya ngesikhathi sokhetho, zivote ngobunengi kugijwe iZANU-PF embusweni. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzichaya isifuba esithi selokhe engene embusweni ilizwe lakhe selidale imisebenzi efika phose izigidi eziyisishiyangalombili 7.9 million. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.